Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseli mthwakazi ngolwesine mhlaka 27 kumfumfu 2022 igama Muntungameli Nkomo nazi ezihamba phambili
ayisikho ukuthi zimoto ukuthiwa zingene okunye kwemthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapholisa uyabhuqa esitsho njalo and uyayangisa.
Intatheli zindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurahundi uZenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubothiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa.
Uma ubana lelisisa bexoxa labantu babona sangxoxo nje message nje esekuyitshaya kodwa banakho khona ukuthi kunasi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha esantini.
Uhulumende weSouth Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi amalwecatsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yoketho lwamalunga ePhalamende oluza kwenziwa eMelika ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba edume ngokuqoqa amafilimu aveza uchuku lweGugurahundi uZenzele Ndebele uya kulandula ukuthi ubotshiwe izolo esetheswa icala lokutholakala elezimota ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi nguye owethule umbiko lo esithi uNdebele ubotshwe ndawonye lomunye umsolwa uHelfa Nkomo. Unyathi uthe ababili laba behluleke ukuveza amaphepha akhomba ukuba lezo mota ezivalisa iToyota Fortuner leToyota Raider bazingenisa njani elizweni. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter uNdebele uthe lawa ngamanga aluhlaza ngoba kabazange babotshwe kanti njalo uthe akusilo qiniso ukuthi izimota zatshontshwa. UNdebele uthe iqiniso ikuthi bayahlukuluzwa njengohulumende phezu kombukiso weGugurahundi abawuqhubayo wobulawayo. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Istatement samapholisa somngcolisa uZenzele nomnye wakhe esithi they're just being malicious. Amapholisa afika kulontshwa into yeGugurahundi ekhaliseni besithi bale information yokuthi kulezimota ezatshontshwa eSouth Africa zalisa eZimbabwe. Imota lezo azitshontshwanga eSouth Africa. Wona amapolisa ekuseni akonfirmile after an investigation ukuthi imota lezo zasuka eSouth Africa zabuya eZimbabwe ngama-TIP. Thwaso mota ezitshontshiweyo. And imota zonezo ayisikho ukuthi zimota kuthiwa zingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapolisa uyabhuqa esitsho njalo and uyayangisa ngoba wona amapholisa yiwo abaqinile.
Lithe se likuzwile ukuthi ababili laba kuthiwa babotshiwe kumbe bayadingwa laya emapholiseni lifike lathini kuwo njalo wona atheni la?
Sihambile emapholiseni sesibone i-tweet ekaspokesperson wamapholisa. Sasika sabuza ukuthi sisekuseni indaba leyo kuyakhulunywa kwatholakala ukuthi imota lezi kayisizo moto ukuthiwa zitshontshiwe. Kathesi uspokesperson sesala emini ukuthi uZenzele usebotshiwe kwetshela zona ezimota amapholisa abakulawayo afika athi hayi azize uthoke indaba yanaleyo. So siphendulile futhi sesisemapholiseni. So it is not true.
Kweta ucho kuti kabazange babotshwe ozenzele ngicho usikhulumele samapolisi ukuthethe ngabi pho
usikhulumele wamapolisi azikwazi ukuthi ukuthethe ngabi njalo okusidanisayo ukuthi isikhulumele samapolisi akumele ukuthi nxa sisithi sifaka into kuTwitter kumele kube yinto esiyiverifayileyo laba abantu abazange babotshwe laba abantu ababotshwana iimota lezo abazikhuluma ngazo asizomota ezilamacala
udaba lwegugurawundi lolu ilontshi okhuluma ngayo kayizange iphazanyiswe yini ngamapolisa
well sabona nje sokungani sokulama skimishes sokutshayiswa ntambama kodwa during the launch period amapolisa asangaphazanyisa kwakunamapolisa amaningi okudlula abantu ababebekuye kulontshi so imota lezo ngabe vele zadlamacala wayezabotshwa khonapho khonapho they knew ukuthi imota lezi because I'm saying ukuthi amapolisa kolu bangabona imota kufuze bacale bayeyidingisisa bengakabuyi kuzobopha umuntu so ngabe bawenze umsebenzi ngendlela okwakumele wenzwe ngayo kwakumele ukuthi badingisise es bengakabuyi bezokhuluma so thina we know ukuthi it's not about imota lezi we know ukuthi it's about igugurawundi launch ngoba yikho kwakukhangisela khona
ngezinye indlela ukuthi amapolisa kakuthakazelela okwenziwa nguzenzele ngodaba lwegugurawundi
esithuthi siyakubona lokho kufike kunje ngoba kunjalo
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elimela intathelizindaba uzenzele Ndebele nomunye wakhe uHelfa Nkomo kusenjalo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi emhlanganweni oqhutshelwa kobulawayo owe-Asake Film Festival ngenjongo yokuphuma lezinqumo ezingaphathisa abathintwa ilumbhuqaswe Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulumhlangano ongumqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna asikokulolongisisa kodwa yiprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex indaba enezinto eziningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama chiefs ingavuka ilungisile hayi iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba abantu be for i-documentation lani kodwa kunengi sibili ngoba kunengantu abakukhangelele okungathiwa hayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungise ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo bathintela ngendaba ye-emergency ukubana izinkokheli ze-emergency kazikho involved khonokho ukuthi i-emergency ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts ukuthi i-process yangkhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected but kulabanye asebethiwa ngaphandle kutshona kusuba kube lento eziningi eziba yimbuzo lani kodwa mbona ngazathi bonke abantu bacina bevumelana ukuthi yi-starting point
kuya ke kube lensolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lo msebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba
sezizimele zodwa azisoli uhulumende nje ziyatho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani ikaningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi ngohulumende lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi bale funding kodwa ungakhangela abantu abala funding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu elingakalungiswa yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungise udaba lombhoqaso sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Criminal Justice layo ode kukhuluma kakhulu ngodaba lombhoqazo ikhangele kakhulu entweni ze-memorialization silibhethu besiyingxenye yabantu odwa besenza i-presentation ngemva kokusuka lapho sihambe safika egadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplaki yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelongo. It's a detailed plaque, but iplaki langkhona besizama ukuqhathanisa amaplaki abekwayo izinhlanganiso lezigaba. Izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplaki abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Uthi amaplaki abelungu amile lanamhlanje, kodwa amaplaki abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye yezinto dasikhangela ukuthi kungabe kusichoni njengoba sisikhathini sokuthi kuthi udaba lombhoqazwe kabantu abakhuluma ngalo bekhululekile, ngoba abantu bakhuluma ngalo different.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Uhulumende wakwele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecantsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela edolobheni leSandton ngempelasonto. Uhulumende uthe ingatsha lezi zibheke umumo ngesolokhosi. Kusixwayiso saso, isigodlo seMelika kwele South Africa sithe amalwecatsha la aqoqa ukuhlasela lapho okulabantu abaningi khona. iNews 24 ivika ukuba kulombuthano omkhulu oqoqwa ngabathandana bebulili bunye eSandton ngempelasonto. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi abantu bathini ngalolu daba.
Abantu sibabona lapha ku-social media bexoxa begqinishotha leyo message, bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela, kanti sekutheni uzahlaselwa. Kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje, asibaboni bethithizele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo, bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekhulunywa ngayo.
Akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho?
Khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso ukuthi njalo, kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha, maybe bebengakuthatha ngalokhu kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha. Ma ubalalelisisa bexoxa ngabantu bakubona sangxoxo nje imeseji nje sekuyitshaya, kodwa banakho khona ukuthi nansi simangakezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha eSandton. Kodwa-ke ma ususuthi uyadingisisa, akula mcimbi njengingadingisisa ukuhlala imcimbi bani vele e-around iSandton eyazakalayo. Hhayi, akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi ten, kodwa phela imicimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kuboSandton and areas ziningi lase-Joburg, but akula muntu okhanya ethi. Abanye baze bakwenza ukuhlaya mpela ku-social media bathi hhayi kusho ukuthi ma kuthiwa kuseSandton wena kukhululeka hambe eSandton futhi ziyakhipha, bakutshaya indiva nje. Yebo, khona kumele ngabe bakuthatha serious, but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services, mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka, maybe ngenxa yokuthi kunegama elithi America bakuthathela khatshana. Asazi-ke lapho ukuthi kungani ngathi abadidibalanga nje, kodwa-ke hhayi yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo. Kodwa sibezwa kube ku-social media esivame ukubakhontakta nje sibuzabuza lapha emapoliseni, but hayi into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat, obviously security services South Africa would have it under control mabetho bona.
iSandton Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interests kakhulu, amabhanga ama-restaurant, indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe. Abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo? Bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapho?
Hayi, kudivadivene eSandton. Yebo, phela vele abavela
Umnumzana Bongani Mkwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulowesilisa obegqoke iyunifomu yamasotsha odutshulwe walimala esigodlweni sakwele Russia eHarare izolo ngemva kokuzama ukuthathela unogada obelinde kulesi sigodlo umbhobho wakhe. Umsolwa uthwalelwe esibhedlela. INews Day ithi ibandla leZanu PF selithumele amalunga alo emajele ukuyathengisela abasebenza kulolugatsha amakhadi alo ukuze babe ngamalunga lanxa nje umthetho ungakuvumi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula li audio mayingafuna. Yebo siyezwa abantu abane abanengi bayakhuluma ukuthi ama sanction akhutshwe eZimbabwe. Kulabo abantu abafakelwayo abezani PF, but sibona still lokho behlukumeza abantu, abantu bayachaywa okwenzakele ensiza beqanyulwa abantu, akulalutho, akulamuntu obotshweyo. Abantu bezani PF balesibhamu. So abayekele kunjalo, ivele silwiseni ukuthi iphume kuphele embusweni kungene inye kawani. Lokhu ukuthi sitshone sikhalele ukuthi bekhiphe ama-sanction ayi angakhutshwa, ahlale njalo.
Sayibonani ninjani? Mina ngiyisihle Kimbali Khumalo ophuma eNathisa eMatopo, ngifunda eWaitota High School. Ngo-form 4 bengicela ukubuza ukuba amaphepha esokuthiwa alikhile sizaphinda siwabhale futhi kumbe kuzayenziwa njani?
Ku Studio 7 salibonani linjani basasazi labalaleli be Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Siyabonga ukusathulela izindaba ezimnandi eziphathelane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Ngikhuluma lomlilo ophuma lapho wanyamalela khona loBhengula esikhosini phela. Mina ngizothanda ukuphawula ngezinto ezintathu or ezimpili mayelana ngelizwe lakithi. Ngithanda ukuphawula ngabafundisi asebengenile ezindwa endaweni zepolitiki. Kanti i-oyili lamanzi kuhlangana njani? Ipolitiki leChristianity ihlangana njani? Yini okwabo kwabaletha emhlabeni ukuthi bakwenze ukuthi bashumayele ilizwe likaNkulunkulu? Abakholwayo babhaphathizwe egameni likayisele lendodana, kodwa manje sesibabona sebebhizi ngepolitiki, yibo sebehamba phambili. Sikhuluma nje namhlanje nje bebekhankasela ukuthi izijeziso zenotho aziphele. Khona omunye ubhishophu lapho bathimunyoni naye wayekhuluma, sekhuluma ekhulumela ibandlela ibusayo. Yikho ngithi bangena kuphi, ngoba i-oyili lamanzi akuhlangani, abaphuma ezintweni zepolitiki. I think kulezi nsuku ezidlulile abakhona abanye abafundisi abake baboshwa, kodwa bathula bathi tu wanganakwenzakala ngalutho. Namhlanje sokuba yibo bafundisi osebebabeka phambili kuyisimanga lokho. Phinde futhi mangazwe i-statement esiphumileyo ukuthi kufanele wonke umuntu angene ezitaradeni, labantwana besikolo. Abantwana besikolo bangena kuphi kupolitiki?
kanjani mandola Studio 7 nami nachanya phila nami ngithi ngiyambonise la ngibonise laba abantu bayasisi bantu bakasisi lo bani ngawina kuzanophiye iliwina lapha ama-election kanaya next year angeke lilibuse lelo lizwe lelo angeke yini into eyenza ukuthi ushamisa ezikhona uthumela amazwi enduduzo umnakwakwa ngengane yakhe lehlonile kuyikuthi yena uyisitha nga uhlukumeza ama-supporters e-CCC ngeke lapho likhohlwe liphinde nxabitsele ukuthi khona i-CCC isazophatha izimbabwe angeke yinto engekuyenzeke le kuzofana nje lo-2008 or 2009 la ngesikhathi esikathangirayo ikhohlwe liphinde ngeke bafethe i-CCC liphathe lelo lizwe lelo laba bathi lizwe linqunywa ngamana linqunywa once ngoba yinto ekuyokha iyakuyokha nasezulwini leyotuthi izwe izimbabwe ngokuhamba kwesikhathi lizonqunywa ya ngisapoti iphathi mina kodwa-ke laba abaselanale i-CCC nikhohlwe liphinde into elingeke lize liyibona ukuthiwaisizwe lezimbabwe ngithi nami ngishiye lapho umbonge kuleyo ndawo.
Yes, salibonani, 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 bathwakaza bahle. Ngiyalibingelela lonke kundawo ezinhle. Ngithi phambili, phambili nge-MRP. Noma kabayithandi, noma bayayithanda, MRP phambili. Kuni bantu be-CCC, nxa ungumthwakazi usahamba le-CCC, uyadlala, thwela idonke ebolileyo. I-CCC le-ZANU-PF yinto eyi-1, noma bona bengehlulekana ngoba bedonselana amandla. Kodwa ingqondo abanayo babekhangele umuntu wakomthwakazi nxa bekhangele umuntu wasesindebeleni iyafana, bamthandi bonke. Kwaye nalo mfana wena olihlanyisayo lo lokhu ehambele itshayisa abanye baqanile izandla ngenxa yakhe lo mfana othiwa ngutshamisa lo. Lazibonele silo lothokozane yonke into ayenzayo namhlanje ekhangela lo mfana athiwa ngusikhala. Ye ukuthi isikhala khona vele esifane nakula muntu othiwa ngusikhala, ayikubona bemvalele kabuhlungu kangaka. Bamvalela lona leli gama lakhe yena lwanu usikhala ukuthi S-I-K-H-A-L-A, akula gama elinjalo esifane ngowesindebeleni lo mfana. Cha akazi lutho, ngabe kuthiwa yena nje uyabuya ngapha emandebeleni.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala umuntu oyedwa izolo ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zitshengisela kulelo lizwe zisola umbuso webutho. I-AFP ithi ugatsha lwe-Coast Guard kwele Italy iluhlenge iziphepheli eziyinkulungwane 1000 olwandle lwe-Mediterranean ebezilubhekise ezwekazi lase-Europe. Siziphethe ngodaba lwe-Melika. Amabandla abalisa elibusayo elama-Democrats kanye leliphikisayo elama-Republicans aya phambili ngemikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwamalunga ephalamende lawe-Senate olwama-midterm elections oluzaqhutshwa mhla ka-8 ngenyanga ezayo. Abanye bathi ibandla lama-Democrats lilakho ukulahlekelwa izihlalo eziningi kumadale womabili. Kepha abanye bathi akwaziwa okuyawela kona induku loxakuxaku. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekhona ngama-elections lawa o ukhetho lwama-midterms ngathiwa hhayi kuseku-tricky. Ngokuqala ngabo-June khonapho usususela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa isihlalo ezingathiwa zingi 7 but ikathesi ngendaba ye inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le petro le nhlala kahle nje ngathi asikhweli lephezulu inflation iku 9% okwathesi so wonke ona lawa ama parameters ngathi ayakhombela ukuthi election lay is going to be decisive. Abanye bathi is the most decisive election since the Civil War in 1861 to 1865. Ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi iRepublican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro Trump le pro Republicans. But abaningi bangikhona ngathi abayesaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi iparty le ayisoya kaTrump. So sesifaka wonke lawa ama observations yabona ukuthi ama Democrats ebese recover ngoba baphasa ama bills amabili eyayithwa hi Inflation Reduction Act lamanye ama bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezakathese ezibuhlungu. Sabona futhi ukuthi baphasa ama bills or I think it was a presidential decree ukuthi abantu abahola less than 125,000 or 400,000 bakwanise ukubhadalelwa izikweleti zemali yesikolo ababehambe khona. Ezimali zona lezo ngathiwa zaze zacitshwa. Kathesi asiboni kahle ukuthi kuzaphuma kanjani ngoba ama-Republicans akhanya ngathiwa they are pushing izinto ezimbili in inflation yona lay le crime obutsotsi obuyenzakalayo everywhere ngoba khanya ngathiwa there is recklessness of law and order so yinto egijima ngayo ngama Republicans lapha ama Democrats bakhuluma ngendaba zema drugs lani lezidakamizwa eziningi so ama Republicans bathi bona njoba bona bengafuni ukuvala ama border eMexico ikho okuyenza ukube lezidakamizi eziningi ezitradeni
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz oyebandla lama Republicans lo Fetterman oyebandla lama Democrats yena oke wachaywa istroke babe le debate kuthangi ababili laba kwavela ukuthi uFetterman akasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle. Lokho ubona kungamphazamisa yini abantu begcine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe.
UFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge 2 points. Mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke. Siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwanisi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult. So abantu kathesi mbona ngantha bagijima ngama policies e party yabo rather than ukuthi mbani okhona in the office. So ngibona ama races angkhona asiba close and I kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani ozanqoba khonapho.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Ebezihamba phambili intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurawundi uZenzele Ntebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa. Uhulumende wele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza katalala ukuze zivikele abantu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwe cacha adlulise amalawulo aqoqa ukuhlasela esantini ngempela sonto. Iya pambili imikankaso yoketo la malunga ePalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa wa fast survey na yimi untungamili nkomo.